uhulumende kangasizi kulokho ngoba iholo likambalisi lamhlanje lehle kakhulu kanti ke intengo yenyuke kakhulu yezinto ilona iholo lasala lokho elime kuholo elalivele liholo lakhe ngoJanuwari ngesikhathi sika August phosa ababalisi sebeluze ivalue yeholo labo elingange 830% lokho kuthi ukuthi bavele kabasela ngejoin isenti abayithwalayo besezindlini ithi ingena ebhukwini ihle iphele nje mhlawumbe iqedwe imadlanyana yokubhadala izikweletu ezincinci eyabese lazo kasafiki lutho lalutho umuntu wenkosi angakwenza njani kukhulumende lokho kabize imihlangano yokukhulumisana ngezeholo angabe lokho ecatsha ngokuthi kule COVID kanti kulezinye indawo lapho abahlangana khona bebona ukuthi iCOVID lanxa ikhona kodwa abantu bahlangana nxa siyavula kazame ukubiza umhlangano ogoqela abazali ababalisi abantwana ezwe imbono yabo angazahlala ecabangela konke ukuthi lokho kuqondile lokhana hathi lokhu zakuthatha lokhana hathi kweza kukilizeke ukusebenza ndawonye lokhulumende siyakukhuthaza ke lokho
ungasichasisela ukuthi inhlanganiso yakho ibifuna ukuthi ababalisi ngabe sebebhadalwa malini njalo uhulumende selike lahlangana la yini kumbe lakhalaza ukuthi kube lomhlangano yena wathi hayi
okwakuqala ebesekukhangelele ukuthi uhulumende ngaye uyabhadala izisebenzi zakhe ngedola lase-America lo kube kungumkhankaso sisukela kudeni kanti ke vele sithe singena ku-2020 sibatshengisela ukuthi thina besifisa ukuthi ngaye kuyaguqula ngoba idola lezimbabwe lingani ngalimanga kuhle liyantengantenga sonke isikhathi okunye njalo sasesithi thina uhulumende nxa esebhadala lale imali le athena i-COVID allowance ngaye uyayiguqula ayikhweze futhi athi seyiguqulile ayenzibe yimali enelisekayo ukuthi ithathwe emabhanga iyimali kho ngoba iyancedisa ukuthi umuntu ahlanganise inhlupho zakhe lapha nalaphaya okwamanje le mali ingathi ibotshelwe kulo futhi idola lezimbabwe kunzima-ke ukuthi uyisebenzise ye sesibhalile izincwadi namhlanje nje ngikhuluma nje sibhale esibili sikhuthaza umnumzana uPaul Mavima ukuthi kakhuthaze labo abaphethe inkundla enje NC ukuthi bahlale phansi baxoxisane